Yengibone ngikufanele ubana ngincintise ukuba ngukansela kuward 5 koBulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uzulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana uBulawayo abe nguBulawayo esimaziyo, abe nguBulawayo othuthukayo, abe nguBulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ubana lami ngime kuward 5. Uward 5 iward enkulu, uward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density, usukele Tshabalala extension, aqume ngene Manda, angene njalo ewo Newton West, Bellevue, Morningside, Stotjiwe, ingxenye yeFamona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iward enkulu kakhulu. Nxa ngisanelise ukubana lami ngincedise khonapho, ibona lami ngiye bengincedisile ekuthini ngithuthukise uBulawayo.
Okuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ngincintisa khona?
Ngithembise ukubana ngizasebenza lezakhamizi, ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle koBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasuburb onke la yi-13 akuward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela into ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebesikhangela ukulungisa okufana nalezivane, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains, imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungiseka. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungiswa umgwaqo kuward lapha esikhona, kulungise njalo lama-recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue Recreational Center, kube le njalo le-municipals. Njalo sinama-projects amaningi khona besigabeni, amaningi aphelele endleleni, nilenkangelelo ukubana avuselelwe njalo kube lama-projects amanye amatsha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.